Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 19 Lwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanu PF lithi ele-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lidonsela muva ngokukhulumisana ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Sonke isikhathi bahleziyibo bathi abasozezevume lokhu umongameli uyenzile konke okuthi kukhulunyiswane ngemva kokhetho. Wazama njalo ukuthi athi iparlamenti izathi ibumbe indawo yokuthi u-opposition leader abe khona ku-endlini edale lephalamente. Konke lokho bebephikisana lakho.
Ele-MDC liyakuphika wonke lokhu lisithi ibandla lezanu-PF lisenga ezibithiyo.
Kuduwo esinalo kuleli lizwe laseZimbabwe ngolokuthi uhulumende wezanu sowahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalo mbono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe.
Abalandeli be-Studio 7 bakhuluma abakufisayo.
Mina ngu-Eke Moyo, ngihlala eGwanda South endaweni okuthiwa kuseNkhwane. Abantu bathwele nzima bakithi akula kudla, lezifuyo zicakile.
Bayakhala abantu ngokunqotshwa kwama-Warriors ngeLiberia kumdlalo we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu-PF lithi inkokheli yebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kalifuni ukukhulumisana lelibusayo ngokulungisa ezombusazwe kanye lezomnotho obhidlikayo. Ibandla leli lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuthi kube lenkulumo zokulungisa konke okuhluphayo elizweni, kodwa uChamisa labantu bakhe badonsela muva. Umnangagwa loChamisa sebebikele uZulu ukuthi abafisi ukuthi kube lohulumende womanyano loba nje owawukhona ngomnyaka 2009 wakuqula umnotho owawusubhidlike okumangalisayo. Umnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi ukukhulumisana lebandla le-MDC kuzaphumelela nxa ibandla leli lingavuma ukuthi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho.
Sonke isikhathi bahleziyibo bathi abasozezevume lokho, abasozezevume ukuthi kukhulunyiswane, abasozezevume umongameli uyenzile konke okuthi kukhulunyiswane ngemva kokhetho. Wazama njalo ukuthi athi iparlamenti izathi ibumbe indawo yokuthi u-opposition leader abe khona ku-endlini edale lephalamente. Konke lokho bebephikisana lakho. Ngathi yonke into kade beloku bephikisana labo, beloku bephikisa bona into abayikhulumayo vele ehli dilize konke konokho ukuthi bona ukhetho aluhambanga kuhle, ukhetho aluqhutshwanga kuhle, yiwo abakhulumayo khonokho. Njalo bespethi bona bahamukele ukuthi umongameli uMnangagwa wawina. Ngokunjalo vele kusho ukuthi angabantu abangafuni ukukhuluma kumbe ukuthi kukhulunyiswane. Kodwa ngingananzelele ukuthi konke konokho abakwenzayo, konke lokho kade beloku be-organize into ama-demonstrations abathi izenze, ama-demonstrations yenzani. Konke lokho abantu abangafuni ukukhuluma, abantu bale agenda yabo nje ukuthi bayenze izinto zabo nxele ngendlela abangafuni ngayo ukuthi kubanjwane kusetshenzwe ndawonye. Kodwa nginanzelele ukuthi siyakubona khonokho njalo umongameli ubelindele ukuthi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye ilizwe liye phambili, kodwa abakufuni khonokho.
Nxa kuwukuthi kungaba lokukhulumisana, so kumele kwenziweni ukuthi kungajoniswa kukhonjwana ngeminwe ukuthi awuzibani nguye ongafuni ukukhuluma, uzibani nguye ongafuni lokhu lalokhu.
Okwakuqala abantu be-MDC bona bamele bazinuke amakhwapha, babone ukuthi umumo lo esiphakathi kwawo bengabi yingxenye yokuncedisa ukuthi abantu bebephakathi kobunzima ukungavuni ukuthi kukhulunyiswane. Bavume nje ukuthi ukhetho ludlulile, ukhotho selungemva kwethu, sesiya phambili, ilizwe selisakhiwa kuyiwa phambili, bese belindele ukhetho luzabuya nxa befuna ukuthi ikhulumente ezokhethwa. Kodwa okwakathesi okwabangakwenza kuphela ukuthi bathi ngelimi lwabaningi bathi swallow their pride, bavume ukuthi akuhlanganweni kusetshenzwe ndawonye, babe yiwo njalo bazimiselayo ukuthi akukhulunyiswane. Ngoba iZANU-PF vele ivele ekuqaleni ngemva kokhetho ithe asikhulumisaneni sihleleni kuhle izinto ukuthi isikhambeni siye phambili. Umongameli balindele, umongameli balindele sibili ukuthi xa kungathiwa kusasa bathi bahlambululile bavume ukuthi kukhulunyiswane, umongameli uyabamukela ngezandla zonke ukuthi kukhuliswane ukuze abantwana beZimbabwe basebenze ndawonye ngokumanyana baqhubela ilizwe liyephambili.
Umnumzana Belief Gawule ukudale le ZANU-PF Central Committee bexoxa le Studio 7 okubulawayo. Kodwa ke unkosazana Dabita Khumalo umgcini sihlalo we-MDC uthi uyakuphika konke lokhu ngoba ibandla leZANU-PF yilo elidonsela muva.
Uduwo esinalo kuleli lizwe laseZimbabwe ngolokuthi uhulumende wezanu sewahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalombono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe. Ubaba wethu advocate Shaniso president wathi yena kumele sikhulumisane kodwa bona kabafuni ngoba ukuthi sikulungise lokhu yikuthi sihlale kubodroom sikhulumisane. Ngitsho lokhu ngokuthi sahambe emtini silisana lesintu sabulalana kwabanzima la abantwana bafa befela leli lizwe kodwa isiphetho sokuthi silungise leli lizwe saba ngesokuthi kwakuhanje eLancaster bahamba eBhilitane bayahlala phansi siqeda ukubulala kathi manje sisibulala lenani thina sikwazi ukuthi kule ndlela emfitshane engasinceda ukuthi silungise leli lizwe yiyo le ndlela ehamba lobaba u-advocate Chamisa engafuni ukuziwa izana. Akula omunye umuthi nxa kokuthi ilizwe limanzi onzolinje sonke siyakwazi ukuthi imbangela yiphi izana ukayiwinanga ama-election ubaba uChamisa wawina. Asihlaleleni phansi sike sikhulumisane umloda ngoba intshukutshu yendaba ayisiyo ukuthi ngumnangagwa kumbe ngubaba uChamisa. Intshukutshu yendaba nokuthi abantwana baseZimbabwe bakhetha abakukhethayo. Asihlaleni phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuthi leli lizwe like lime ngenyawo hayi kumthi ligoqonqome ngenkani.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili elifuna ukuthi likhulumisane ngakho kungabe kuyini ukwenza ukuthi kulungiswe konke lokho okuhluphayo.
Okokuqala sokunobufakazi i-EUC iphumile yatsho ukuthi khona ukhetho lolo kaliphumanga. Lezinye yogama organizations zisithi ukhetho lolo kalihambanga kuhle. So kasisadingi mdakati siyakwazi okuhambanga. Ahlaleni phansi izanu umele ivume ukuthi ngabanqobanga kulo mkhetho. Sisuka-ke lapho esesivuzana njengoba linganqobanga senzeni ngoba lapha sisaba sesidabula-ke ukuthi sikulungisa njani ngoba kamusincede ukuthi siyehlangana siyexoxisana ngodaba olokuthi omunye idonsele siyane omunye idonsele siyane. Thina iqiniso sinalo sesifikile isikhathi sokutshela nami iqiniso ukwenzela ukuthi silungise leli lizwe sisebenzisa iqiniso ngoba lizasinceda ukuthi siyakhe esibilungise ngokuphanyisa.
Unkosazana Dabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Siqoqelaye eseGwanda.
Iphephandaba le-Herald libika ukuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zikhangelwe ukuthi namhla ziza kwenza umhlangano omkhulu labaqondisi bamakampani kanye labathenga bethengisa impahla lapho kuzakhulunywa khona ngokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ejiyeneyo. Inkampani yeCassava engaphansi kwe-Econet Wireless Zimbabwe isivule okusemthethweni i-Via Lift application kobulawayo esebenza njenge-Uber esemazweni ajiyeneyo. Umuntu ulakho ukubiza imota ukuthi izemthwala lapha akhona. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilakho ukulwisana lohulumende nxa lingathi abalandeli balo batshengisele emigwaqweni besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyafuneka ukuthi kube lohlangothi lukahulumende olubona ngezivumelwano ezithulelwa uZulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kubikwa liphephandaba leZimbabwe Independent.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 lwezi asidibaneni lami upraxedes jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba
le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume likufisayo lingakhohlwa ukuthi nxa ufuna ukuthi ukhulume lathi kunapha udumeza umlayezelo wakho kunombolo ethi 012024650318 le WhatsApp number yethu phela. Uyawenelisa ukuthi uhambe kuWhatsApp ufitizele konkana kokurekhoda kwesisithumezela yenza njalo. Zwanela abanye ukuthi batheni lamhlanje.
Mina ngu-Eke Moyo ngihlala eGwanda South. Endaweni yokuthiwa kusengihwali abantu bathwele nzima bakithi akula kudla lezifuyo zicakile akula abantu abathengayo ngendlela yakhona intengo yezinto zona lezi zilutshwane ezikhona ezitolo iphezulu kakhulu abantu abasebenzi njengwalisazi kungela msebenzi eZimbabwe abantu babulawa ngendlala.
Salibonani kustudio 7 okhulumayo ngu-Isaac Gigi Mpofu. Kodwa ngikhuluma mina ngise South Africa eGoli ngihlala eSoweto. Uhlupho lwami asikuthi lusekhaya olwethu uhlupho futhi asohlupho isicelo angazi ukuthi lingasenzela ukuthi litshintshe licele ukuthi liqale ukubala i-news ngo-half past 5-6 o'clock kungeni isintu ngoba nga isishona siphela ngo-6 isindebele siyabe singasazwa kahle. So yinto mina engiyicelayo ngingumfo kaMpofu ukuthi lisisize ngayo kusenje thina eGoli news asizizwa ngaphandle mhlawumbe kwabantu abalama-Facebook thina mina nginayo. So ngilalela eredweni. So yiso isicelo sami engisicelayo lakithi komadabe eplumtree akula amanzi. Sicela uhulumende asenzele amanzi. Ngiyabonga. Amen.
Ye mina igama ngobukhosi Ndlovu lapha kobulawayo okwamanje ngisenzikini yayo ibulawayo. Inkinga thina esibhekane nayo napha eZimbabwe ukukhwela kwentengo yempahla ezifunekayo ezindlini lapha. Uyabona kunje nje sibhekane ne-holiday elizayo lekhisimusi. Kodwa-ke ubunzima esibhekana nabo ukukhwela kwentengo yempahla. Njengokwamanje i-right 2kg yenza $8 ngokuthi ukuthi-ke impilo iba nzima kithina izizalwane zeZimbabwe ma sibhekane nokuthi ma siphila nje silama-extended family okumele sibasapote basemakhaya ukhangele nemuli ohlelingayo lapha kobulawayo. Ngokunjalo kuthiwa kube nzima ngemali eholwayo ama-$300-$400 awasakwani aseneli ukuthi ayithengele lapha imuli yakho lapho ubhadale irenti bese uyakhangela nemuli esekhaya. Ngokunjalo siyakhala kuhulumende ukuthi uhulumende ngasikhangeleli into ezinjalo kwesisele ezempahla ngokuba impilo ifika ibe nzima kakhulu okwamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuthola ngiqeda.
Yes, siyabonga kakhulu-ke lisithumezele imlayezelo phela lingasikhohlwa lapha-ke u-Voice of America eWashington. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 012-465-0318. Ake sizwe okulandelayo nje ngamafitshane.
Mina ngiyazisebenzela siloku ibhizinisi kwami nami nasengizisebenza ngakho lapha emelini.
Lapha ngizama ukusebenza emakhitshini, ngizama ukusebenzela imuli yami ekhaya ukuthi ngiyini lisimbathumezele akungabaphilisa nawo.
Umdlalo onzima abantu abaningi bebekhangelele ukubana mhlawumbe ama-Warriors athole i-point ukuze kube leqiniso lokubana sasequalifyile eCameroon.
Ye singakangeni kwisigabeni esilandelayo wathi sibone ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wakwele Melika ocothozwa ngabanye abantu abamphikisayo uthi okwamanje ubona engani wenza kahle okwedlula bonke abake babamba isikhundla sakhe. Upapa weRoma uFrancis uthi ukwephula ilungelo likaZulu yikho okwenza ukuthi abantu bahlupheke okumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Mahlebezulu lingalivuka njani lamhlanje silo mama ke uSandra Ndlovu. Sandra kunjani mama?
Hayi ngiyaphila njani baba Dube?
Siyaphila ngapha kona.
South Africa SPV.
Akusijetwezani kona.
Ah lapha ngizama ukusebenza emakitchen, ngizama ukusebenza imali yami ekhaya ukuthi ngiyini lesimba thumezeke. Ah kungabathukisa nawo.
Kunjani ukusebenza emakitchen kona pho njalo bayaholisa yini abantu kona ngapho ke egoli?
Aye makitchen ayibaholisa kuna hlupho manyani phela bakunikeza imali yakho elive mina nayo.
Singathi unxa sikhuluma ngemali sibili iyabe inengi kanganani?
3500.
Singathi sibili imali ngakuphilisa khona apho egoli iphinde ukuphilisa ekhaya?
Ha kungcono akufanani nasekhaya.
Yebo.
Ekhaya bengisebenza umsebenzi ongcono but kunginika imali encane kakhulu so ngikuse ngike lapha ngashika nje. Ngathi ukuthi ngiphilise imuli yami bengakhethi ukuthi ngathola noma ngokuphi umsebenzi.
Singathi ekhaya uvele ubusenzani mama?
Ekhaya bangisenza idepo ne-catering.
Ibe kukunika imali kodwa kumbe kade ungela mali?
Hayi mama khona ibitholakala nzima singasaholi nje sifunga usebenzele ukuthi kuyasetheza but kungela nto oyitholayo abantwana esikolo sezokuthi ababhadalela into zonke nje zingahlangani.
Ye, singathi akutshela abantu ukuthi kambe mbani uSandra Ndlovu.
Angiyindanga but ngumama wezingane ezimbili.
Ngesimo sakho okuyiso kusona khona manje ubona zani kuyazakala ukuthi uziphilise wena uphilise labantu bakho njalo uyabafundisa yini?
Ya ukuphileka ngiyayimele ukuthi abantu babo ngibafundise but kubuhlungu ukuthi abantwana bancane basadinga ukuthi ngihlale nabo so uyabusebenza ukuthi awula enye indlela engingayenza khoze ngibatshile ukuthi noma ngisebenze ukuthi baphila yiphi impilo kuyabe sekungihlukumeza nami.
Ye, so nxa sukhangela sibili impilo oyiphilayo ubona zane ingaba ngcono nxa kungenzakalani?
Impilo ke ngibona ukuthi ingaba ngcono aluba kuthiwa ilizwe lethu kuhamba ngendlela esifisa ngayo aluba sithwala into zethu noma kungaba kunzima kangakanani sihambe sedubekele ekhaya manje ma ungasuka lapho impilo ziliba nzima kakhulu. Ngiyasho ukuthi ngabe kakhulu ilizwe lethu lesiqala lithithi esikhangeleke khona ukusibisela khona emuva.
Ye, kodwa ke mbona zane isikhathi sesiphelile mama ungavalelisa abalaleli utsho lokuthi wena umbona zane empilweni uzabe usenzani ngokujova kwempilo?
Hayi mnalaleli ngithi impilo inzima lapho esiyakhona khona kunzima sikapha egoli yeshi kunzima kakhulu sithi ukuthi ngabe siyahlala ekhaya lezingane zethu bakithi asaziphilize zethu izalunganini ngabona.
Uyafisa ukuthi ilizwe lilunge njalo nxa lingalunga kungenziwani ukuthi lilunge?
Ilizwe ukuthi kulunga sifikithi ngabe kuthiwa kule ibandla elingasilolela lakusa kudlala lalo libe lingene embusweni nebhiki singaba lethemba ngoba lele libusayo ilela sisuse ekhaya namanje.
So ngakubona kwakho ubona ngani suzaze ugugele khona ngapho-ke egoli?
Hayi anytime singaphindele ekhaya cause egoli akugugelweli khona kungathiwa siyaxoshwa anytime okuyazi ukuthi kusasa kuyavuka kumisweni sihlalela sisevalweni njengezinyoni kokuthi anytime angeke uhlelele ikusasa lakho lapho egoli anytime kuyawumele uhambe ekhaya noma uthanda noma ungathandi.
Hayi siyakuzwa-ke ntombi endala ungadinwana kusasa sibongile kakhulu Mandlovu.
Hayi la ngiyabonga.
Siyabonga mama. Kwezemidlalo bayakhala abantu ngokwehlele iqembu lama-Warriors elinqotshwe ngele-Liberia 1-0 kumdlalo we-Africa Cup of Nations izolo ntambama. Incwethu kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu.
Bekuwumdlalo onzima abantu abaningi bebekhangelele ukubana mhlawumbe ama-Warriors athole i-point ukuze kube leqiniso lokubana sasequalifyile eCameroon kodwa siyabona ukuthi banqotshiwe. Okuthi ukubana ithuba lokho lilihle lona elokuya eCameroon sokumele nje benanzelele ukubana bengadliwa ngamagolo amane lapho bezadlala neCongo ngoba iDRC leyo edrowele Liberia zizahlangana emdlalweni wokugcina.
Nxa sikhangeleke umdlalo ubunjani kodwa iZimbabwe idliswe kuyini?
Ngibona ngathi iZimbabwe ikhuthe kakhulu phambili ikakhulu lo jaha abamuthi nguTino Kabere. Ngibona ngathi wehluleke amathuba amaningi uzananzelela ukubana yindawo eke yadlalwa nguNoxi Mtiza. Bona ngathi uNoxi Mtiza kanye lokamabhili yathi bese bebonana phambili laphana mhlawumbe ngabo coach babe lespindi bakontinua ngecombination yona liyana, kodwa okungasenani uTino siyananzelela ukuthi ubana uvele kulimaleni mhlawumbe yikho okumenza ukubana engadlali kakuhle.
Nxa sukhangela-ke abadlali abanye badlale njani?
Ngibone ngathi besingela lokhu abakuthi ngesilungu yi-cohesion ikakhulu khona ngale emuva. Ungakhangela igoli esiyikhonsidileyo sivumele ukubana iLiberia ibuye lebhora kuwini, ibhora laze lafika ebhokisini basebehlohla-ke. So ngibona bekungela bathe coordination emuva phakathi kwama-defender yethu kanye lo-goalkeeper.
Kuyini ongenza uZimbabwe inqobe kumdlalo olandelayo? Njalo kumele inqobe phela, inganqotshwa siphumile phela.
Ngibone ngathi okuqakatheke kakhulu ukubana iZimbabwe i-avoid i-defeat. Mhlawumbe ma ingadrowa kuhle, loba inqotshwa kumelanga ukuthi ivumele ukubana ize inqotshwe ngamagoli adlula amathathu. I-Congo kumele ukubana isinqobe ngamagoli amane kusiya phezulu, yona ingahlohlwanga. Singavele siyihlohle thina iCongo layo kayiyindawo. Ngezinye indlela iZimbabwe singathi sihambile eCameroon, kodwa nje ngendlela igruphu eme ngayo kusazamele nje simelele imidlalo yokugcina. Kumele sihlohle nje si-avoid i-defeat ma sidlala leCongo eHarare.
Lokhu phela sokuyinhlala yenza ukuthi iZimbabwe yafaka unyawo phakathi iphume kweminye imincintiswana, ukuthi khonoku kufika ilunguze ibe sikhitshwa, kuvele kwenziwa kwini?
Okunye ngamalungiselelo, sikhuluma nje uzananzelela ukubana abadlali bethu bahlangane eSouth Africa besiya khona le ekuyadlala leLiberia. So izinto ezincane nje kumele sizilungise ukubana amalungiselelo ethu abe ngalungileyo. Kodwa ngendlela igruphu eme ngayo, ngibone ngathi akumelanga abalandeli beyethuke kakhulu ngokubona kwami amathuba ethu okubana sifinyelele siye khona leCameroon lokhe emahle. Kodwa nje ukunqotshwa kwethu lamuhla ngibone ngathi kuphuzise nje ukubana sikugcwalise lokho okuya eCameroon.
Kukhona yini okungaguqulwa kumbe kukhitshwa uzibani, kufakwa uzibani kungakadlalwa leCongo?
Ngibone ngathi nje khona awesikho ukuthi sikhiphe uzibanyana lozibanyana. Yikuqinisa nje bona laba ababe bekhethiwe ukubana okhochi bezame ukukhuthaza abadlali bethu ukubana lapho esikuthi ngama-half chances emdlalweni wenguqu sibone ukubana siya kuyutilize. Kodwa abaningi bazakhengelela ukubana u-goalkeeper uGeorge Chigowa abuyele njalo ekubeni ancedise i-defense yakhe.
Lo-ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwedi kwezemidlalo, obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo.
Salibonani lo ngududuzi lesibanda wena obuntu
ngoba thina sikhululekile, ngoba thina sikhululekile.
Namuhla siyenze ishow yethu yokugcina ngemva kwamaviki ayisishiyagalombili silapha kwele Melika. Siyankhaya njalo siyalibongela leli thuba esibe lalo ukuthi sibuye lapha sizo entertainer abantu, sizobafundisa ngosiko lwethu nengoma zethu ezimnandi. Thank you. awokuqala ukuthi abe successful ekwenzeni lo mculo wembuku esiwenzayo. Siyafisa ukuthi osisi abanengi basilandele, bajoyine, singene le genre sibe banengi. Siyabonga kakhulu. Sisuka lapha siyangkhaya kobulawayo wontuduzi yathu
ngisuka kontutu
sesisiye Europe i first stage of entry yethu to Poland then bese siye Germany le Austria bese sikucina nje okwalo umnya
kodwa kunjani kuyadliza yini kona
kakhulu.
Sayizo sibili noble tu lapha ichaye kwazwela khona lapha ke EDC basuka lapha ke baya khona ngale eZimbabwe bazabe besuka ke kwele Zimbabwe baye eGermany bazabe siya le ndawana ezinye ezijeneyo yabe behlabela sibili. Siyabonga njalo ukuthi lisiqhumele khona lapha ke kuFacebook lisilalele ngembonto kulabo bani khona lapha ke enkundleni okuqala ngukulele wonkosti kuzobuya lo Msunduzwa Ndlovu lo Roy Mchazo Ndlovu sibalukhulu kuzobuya lo Arnold Siphekolo ezobuya ke lo Thabisani Ncube. Thabisani uthi livuka njani bakwethu? Sikahle kakhulu. Bonwell Dube Mananaira la uyakhuluma khona pha ke siyabonga ukuthi la uphakathi. Kuzobuya ke uJohn Yoni uthi ithini WhatsApp nombolo yenu. Inombolo yethu ke ithi 012-0265-0318. Sicela phela lisitshayela izibotoni, lisitshayela ama-likes, into zinjalo phela xa silitshayela mnandi. Then kuzobuya uJoe Mlaza uthi ya izanu iyasidunga kancane so ungazani kathabanga kangako uJoe. Ye kuzobuya ke uNomsa Ldiyane uthi hallo Nomsa kunjani khona ngapho lapho khona. So lingakhohlwa nxa lifuna ukuthi lisithumezele iWhatsApp ama-audio inombolo ithi 012-0265-0318 ilakho ukuthi likhulume konke likufisayo lingathethisi abantu lethule khonokho ke elihlanganane lakho nsuku zonke kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi kukhona okuningi okuhluphayo kodwa lisitshele phela ukuthi wena ubhekane lani. Nxa usithengisela amatamatisi akho kulungile, usitshele ukuthi uyathengisa amatamatisi. Nxa uselusa inkomo uyenza njalo. Nxa ukuthi kumbe uyasenga kumbe yenze okunjalo sifuna ukuzwa ngani sibili ukuthi kuhamba njani. Ye sibona kuzani isikhathi ke sesiphelile zulu kandaba singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla lezanu PF lithi ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lidonsela muva kokukhulumisana ngokwenzakala eZimbabwe. Ele-MDC liyakuphika lokhu lisithi ibandla lezanu PF yilo elingani likhuluma ongazwakaliyo. Abalandeli be-Studio 7 bathi ke bazonto okumangalisayo ngokunqotshwa kwama-Warriors yi-Liberia. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje ngasidibaneni ntambama ngo-7:30 p.m. walivalisayo ngumthembo sithembayo uKip Stube.